awathi bathi benzirichi abantu bahlala bekhala ukuthi ukukhulumende uyabayekelela izinto ka ikhala konke lokhu esukwene zadlulayo kwakuthiwa i-development ingancane so ama-project anjengalayo kwayisha ngani i-project leyo iqakathekile kakhulu ku-region yethu emathebelele ikakhulu endaweni yamanzi anjengokwazi amanzi yahluphela kule dolobheni lakobulawayo emsubulweni nalokho lapho emandebeleni emamanzi vele ayasehlezi kuhlupha ngawe yindlela yokugcwalisa ihlelo emaharibhini ngokuthi ama-project la alete intuthuko esigabeni kubuye la manzi amanzi ayeneleli kwabe la manzi kuyesikhathi ukuthi akuye i-water ration nani zenzekazenzeka so ngibona uhlelo lukamongameli luqakathekile kakhulu sandekile siyalwamukela yalo abantu bani ukuqakatheka kwalo njalo ungakhathi alimatono yayokusenzakala kunye emashukaleni ngaba usenzakala emadebeleni ngaloprojekt amakhulu anjengala yikho okuqakathekileyo kunokuthi ukwenza la
kambe kathesi ungaba lesiqiniseko bani sokuthi luzayenziwa luze luyephela
sandekile uhulumende lo khona uhulumende kamnandako ngiyakuthembisa njalo ngiyakutshela khona ukuthi kusukela lapho sinolandelela uhlelo lwamaprojekti nala uzabona egcwaliswa amaprojekti nala ephutsha anjengobona kathesi amaprojekti anjengomgaqo nalama osuka e-IP osuyenziwa umabanga amakhulu yimaprojekti akhulayo amaprojekti ahambayo nala into leyazozinne khona pho sande kuzagcwaliswa lindela ubone siya phambili ukuthi inhlelo zakhona
singathi injongo ngeyokuthuthukisa kumbe ngokwenziwa nxa ukhetho soluseduzane
hayi uhulumende vele lomlando uhulumende kumele inhlelo zedevelopment ezikhona ezibhaleni azenzele i-election sandekile ashiyo campaign i-election ingale kwakhona but kathesi izinto lezana sandekile kukhumbula ama-project la azange yenziwe kwayisha ngalashonto esungulwe kathesi lesikhathi esunguliwe njalo ugqitshelezwa kwayo ikuthi uhulumende vele lomlando ukuthi aprovide ayenze izinto zibe khona amanzi ebe khona ebantwini uhlelo lwamanzi vele ngile lokuqakatheke kakhulu amanzi sandekile kumimeli abo konke kuphila nje vele ukuthi emanzini sandekile ihlelo siqakathekile kakhulu zimani lokuthetho
ubona luqakatheke kanganani lolu hlelo
uhlelo lolu olwegwayishwa ngani kunye lezama ezi-water project masikhangela lezonenyamandlovo lokunithamanzi ngapha kuyakobulawayo yihlelo sandekile oluqakathekileyo kakhulu ubhekela kuyane khona ematebeleni region ekhangela ezokulima kukhangele kukhulisa ezomnotho ngokulima amanzi lana aqakathekile kakhulu ibo konke esikhangela lokulima khona ukuthi sandekile ukuthi silakuzadaleka ngezathi green belt manzi naye khona phakathi kweshaba lokuthi amadolobho ethu nala khona ngapha emsukulwini emadebeleleni azathola amanzi vele sithambekile amadolobho akumelanga kube lesikhathi ukuthi amanzi sesisilela amanzi sokuthi beseresho okureshelwa amanzi ngoba ezempilakahle zingaphambaniseka kumele amanzi ahlale khona empilweni zabantu ekuphileni kwabantu nakokonke okudingakalayo ukuthi kusetshenziswe ngamanzi ukuze